ukuthi akuthi khona kube nomlilo lapho kuthengiswa khona izibhuku emsika lapha kubokhothama. Okhansile balamandla yini kumbe indlela zokuvikela abantu nxa kungaba nomlilo? Uzakhumbula ukuthi eGwanda isikolo sithe saphela ngenxa yomlilo oqalileyo. So sizimisele yini sethu ukuhlangana nenhlupho ezinjalo? So ke ziningi izigatsha lembahla ezihluphayo. Ungakuqakela kwezomnotho, ngubani olandelela izimali anti generation ibuya ngama-tax. So ngubani olandelela ukuthi osomabhizinisi laba bayangenisa izimali bayathela yini ngokufaneleyo? So kusuka kube kuningi nje okugoqela udaba lolu. First,
Mnumzana Moyo, ungathini wena ngembono kaMnumzana Mhambi?
Yebo, ngiyavumelana naye sibili ngoba udubo alithulelwa abantu abasezitrikini. Udubo lolu lwafakwa ngohulumente ngoba lisakhumbula ukuthi khona uGrace Mdlalo wathi khona abantu yekelani abantu bazithengisele emgwaqweni. Yikho abantu basebebuya ngobuningi babo ngokudubeka abakuyezayo babuya bagcwala ezitrikini. Kathesi sebesithi khona ama-local authorities khiphani lina abantu bona labo. Bona bayibo abacreate i-problem yona le. Befuntu khona basikhubeze thina labantu kodwa beyibo abaqala into zenezo. So yikho thina hhayi thina ziveni lokhu asikungeni. Nxa bona befuna ukubakhipha ngabe babakhiphe ngoba yibo ababalethe ezikritini. Thina njengekansile asina ne-resolution eithi khona khona abantu abakhiphe.
Ya, Mnumzana Mhambi, siyabona ukubana eHarare kungani yikho okulodubo kakhulu. Ungathini nxa ukhangele kuyona le imbono ke wayifaka ukuthi abantu bengabe setshenziswa?
Okokuqala ndoda, kunzima ukuthi bachotshwe. Awusoze uxotshe umuntu ungasoze umnike omunye umsebenzi. Khumbula ukuthi Harare sisakhuluma sihleka sisoma sasisithi ibamba zonke. Yakhumbula sekufikile khonokho kuyinto kwaba liqiniso ukuthi ubamba zonke ugcine susehluleka ukuhlafuna. Ungaba njengendwangu efaka umumbu ekhwapheni sidla omunye uyathona ungadlanga. So ikho kwenzakale ngeHarare ukuze yemaliyani indaba ye-devolution iyabuya ukuthi i-devolution isweleka eHarare ngokwayo. You can't concentrate power on a center ngokuphela and succeed. It's very difficult, cannot be handled and so forth and so on. So uhlupho lapha kumele ama-policy makers nama-legislators ethu avuke ananzelele ukuthi i-prescription yokuthi ilizwe li-devolve goes down even to urban centers like Harare. And sehlulekile ukudalela inye idrobho lokho ilizwe lathathwayo. INigeria labo Abuja nani nani. So silohlupho lokumanage nokuhlela amadrobho ethu ukuze kuphileke kusebenzeke.
Nanso ke indaba Mnumzana Moyo, ungathini wena ngalo?
Kuliqiniso lokho. Yabona ukuthi khona into ekhona yikuthi khona na abantu laba asontando yabo ukuthi khona bangene ezitrikini. Njalo ngabantu abafuna ukuzisekezela, ngabafuna ukuthi khona batshontshele umuntu kumbe ngayenze njani. Khathesi unyaka nomnyaka uhulumende yabesukela kulama-targets 1,000. Namhla upresidenti unika abantu isithupha 1,000. Baya ngaphi abantu ababanika UBD isithupha 1,000 every year abasuka kuma-university? Baya ngaphi? Bayathengisa ama-juicers, bayathengisa amatamatisi, bayathengisa ihembe. Yiyo indlela abaphila ngayo, yibo abakufundelayo ukuthi khona bayodingisa ezitrikini. Ngoba uhulumende usehlulekile ukuthi khona anike abantu umsebenzi njengokupromisa akuyenzayo ukuthi khona sizanika abantu imisebenzi 2 million. Kaba banike phela abantu bakhona, sikuthola ukuqothelisana labantu.